udubo lwaseZimbabwe ngaba ithi yi-doing business. Kulezinto eziningi uhulumende okumele azilungise. Okokuqala, indaba yamandla kagetsi. Owesibili, indaba ye-corruption. Owesithathu, indaba yama-taxes aphezulu kakhulu. So i-ease of doing business yiyo engayenza ukuthi abantu base-Europe badedele emuva mbijana.
Alubana uMongameli Mnangagwa elalele sikhuluma nje kuyini ongamcebisa ngakho phambilini kwalomhlangano?
Okuqala sibe lelizwe elikhuluma iqiniso. Okwesibili, nxa sebebuya abasomabhizinisi kumele bahlangane labantu abenza ibhizinesi sibili, athi ama-briefcase business people. Behlangane labantu sibili abangabanceda ngama-business ideas njalo labo abenza ibhizinesi eZimbabwe, athi ama-briefcase business people esiwabona khathesi. Okwesithathu, sekumele uhulumende azame indlela ezokuthi i-ZIG kumbe imali yelizwe ingabuthabalali.
So kulesikhathi sibona uhulumende weZimbabwe sithi udinga abatshali bezimali e-Asia kubo China la kwamanye amazwe akulowo mhlubulo. Kathesi nxa kukhulunywa nge-Europe, ubona kungaba lo mahluko yini ekutheni abatshali bezimali babuye eZimbabwe ngoba le e-China sokukudala kodwa kabakhanya ukuthi bayeza ngempela abatshali bezimali ngaphandle kwama-China abuye ukuzokwemba amatshe aligugu?
Ngathi mina into enzima eZimbabwe ukuthi nxa sebebuyile abalezimali zabo kuyaba le-corruption eningi kakhulu enza ukuthi umuntu oyabe efuna ukuthi enze i-business eZimbabwe ebuyele emuva mbijana uzakhumbula ukuthi kulabantu abaningi abanjengabodangothi abake babuya eZimbabwe befuna ukuthi labo bezame i-business labo eZimbabwe kodwa kwaba le-corruption eningi kakhulu.